Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 19 kuNtulikazi 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iConstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda umbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu ewange. Wayengumongameli wakule Melika umnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abanhlanganyeliso ye-Heads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uza kwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iConstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hayi ubaba iba lebizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha iConstitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza ukuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba iConstitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Laye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu-PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusuze lenkinga ngona.
Ye, labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikaMgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo. Bathatha umkhokheli babe bemdumisa bempraise ukuthi ngama-praise singers. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokho abakutshona. Bekungabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi. Kuthole laba abakhuluma iqiniso. Ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikaMgabe. Abantu abasithi uMgabe angaphumi yibo abagijima mhlawumbe sokuthiwa akaphume sebesithi mubi. La yena bangabalalela bazamdukisa, bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, obaxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutta Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela i-constitution. Ngakho ke asila doubt yokubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqinise kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichiyile yena ubaba uMnangagwa kodwa thina sesikukhangelele ukubana sikhangele lokho akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo. Yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli. Usekhulumile, yikho ayakwenza.
Ye, siyabona ke kulamalunga ezanuPF amanye athi hayi kahlale uchaye vision yakhe leka 2030. So kuzahambelana njalo khonoko.
Abakho wrong ngoba engena kuqala akazifakanga, wafakwa ngabantu. So abantu balelingele lokukhuluma lokho ababe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni. So labo balelungele lokukhuluma khonokho konke, kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.
Lo ngumnumzana Nkuta Msaka, ilunga lebandla leZANU-PF, obexoxa leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zewange leVictoria Falls zithi zifuna urhulumente akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, ikakhulu lwalabo abavelelwe ziingozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingeyokuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa, wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono yabo. Omele idale lephalamende esigabeni seWange West Constituency, umnumzana Vusa Muzimoyo, uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975.
Bekuke wa-amendwa ngo-2001, but kuningi osokwenzakele singakafiki namhlanje. Sesike saba lama-resettlement, sokutholakele-ke okwembayo phansi ama-minerals. Konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo, qede zibuye zithole inzuzo, kutsho ukhansela wekachechethe umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo. Uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni, ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu, indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana, yena ukhala ngodlame lwendwangu. Uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impuphu kunyangana ezedluleyo.
Ambani lani liyahlala ephalamente lani lina libona ukuthi cebo bani? Thina sithe one fakanocingo ifensi etshayayo. Two, libona indwangu lezi ukuthi zingenziwa njani, bezithuthwe ziyefakwa ngaphi ukuze zingabuyi ngabe ngani zingasuswa zibe ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo onguproportional representative council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu.
Zivine endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini ukuthola sokuphakathi. Utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungene.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendle lezi.
Indwangu kakhulu izovele ziluhlupho. Emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu, ziyabamba inkukhu, ziyaqeda imbuzi, abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu, iziqa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo, njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa, ukulimala, ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iparlamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweletisa imali inkudlu. Okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kutshaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa. So wangithathela istofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Banengi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, ukumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
Udube nabanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uzulu imali. Ukhansela Mxolisi Mahlangu okuward 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogram yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba violence ebantwini, babahlukumeza ngababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali liyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uzulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathwele nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingabhaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Keshovic ubesesitheswa icala lokusebenzela uhulumende weMelika ugwetshwe ukuba avalelwe entolongweni kwele Russia ngomnyaka elithumi lasitupha 16. Ubeliphika leli cala. umongameli William Ruto wakwele Kenya uzekete amalunga amacha etalele cabinet agoqela abaphathi ntambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni bekhala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Weziphathelene lezeMelika, wayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni weNational Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
La ngamazwi kwayengumongameli uMnumzana Donald Trump okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats ukulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Thabanginari olandele zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Sibonile umhlangano oyi-Republican National Convention owaseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya beledlabuzane elikhulu. Ubonile kulebe labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hhayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulane.
Ye, nxa sisikakela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ungani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kambe mbijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokho?
Umongameli Biden eminyakeni emine ezidlulileyo usebenze kanzima ukuthi ezeikhonomi, ukubona kwe-America kwamanye amazwe lempila kahle nje yabantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8 siyangalombili. Wasuka lapho wathatha-ke waphuma owaminyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi la amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangikhona indlela imihlangano lokuhamba lokubhodabhoda kuba kuningi kakhulu ukuthi loba la usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile, uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabikwazi ke abantu sokulama dawu ukuthi ba mahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hayi uthani ke mphumule. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020 ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika. Zimbabwe. UMnumzana Gatson Sibanda, umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyatshiswa ngumlilo, ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Ye, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda, nxa ngasichasisela.
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom, ama-system achile atsha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi, yikuqala kutsha. ukukho konke.
Ye, lapho ke inqalo siliqala ukuthi liza kwenza njani. Njalo kuba imali into ilungisa idome.
Idome lona ngokwalo vele to reconstruct. We are looking at i value ye dome ikhona apho ku 200,000 to 250,000 US dollars. Ama compartments aphakathi wonke sizawa replace. So i roof sizaqala kacha kufuna imali sibili ezwayo plus ikhathesi irecommendation ukuthi sifake ama steel trusses layo futhi building isupport ngama pole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even ceiling eyo eyayenge wood enza umlilo wagijima kakhulu irecommendation ukuthi sifake asbestos so that's the way to go kuningi sibili okuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngapi sibanje izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye, nxa ungakhuluma labantu ungadini akukhulume lomphakathi la
okusehleleyo ingozi enkulu sibili it was an accident siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially reconstruction of our dormitory laba bantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele
ye uhulumende kathembisi la ukuthi angathontisela kancane
ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zikahulumende bazafika masinyani vele sebesithembisile ukuzofika ngikhangelele ukuthi uhonorable MP wethu uhonorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu
lo umnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatobo Mission obexoxa le studio 7 ekobulawayo abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama uniforms
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo we Studio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube Ku Studio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. I Studio 7 ngeyakho.
Le I Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America e Washington. So isikati sabalaleli.
Studio 7 sanibona nabalaleli benu ngifoka vuza lapha na edikili bazwendini chakawo yebo hey kuzima studio 7 kuyazisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje behluphekile ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile ngiyavumelana impela kakhulu nalo babothela lapha kudlala omadlwane amadlwane la adlalwa kulela lizwe izwe la laseZimbabwe kalibonge iSouth Africa libonge iBotswana namazwe ngomakhelwane ngoba kube bonke labo abantu abangaphandle bakhona lapha elizweni ngabe sekuliwe kwafa abantu bona labo abasihlukumeza besithusela ngabe kabasekho labahleli khona manje banenhlahla ngoba izwe lelanzi labantu so ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthi abantu bakithi kube kuyangami nokuvota lokungabayeka khathi kuvotelwana kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana biyeke bezibuzela into yabantu into yabo le ngelifa mhlawumbe ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe nepower ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi nalokho ukuthi bethu banedemokhrasi angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi ngoba ungathi ingane encane umuntu omdala onama-qualifications wonke nawo kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane hhayi siyabonga Studio 7 siyabonga
siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapha ku-Studio 7 eziliqiniso sayithanda bonke abalaleli kusiza kothungameli inkomo sithandele emhlanga ugift dobe abantu bakithi lifaka zindaba njengokuba ya iZimbabwe vele ngeke ibe lama-investors ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kubuswa ngenkani iZANU PF yamotsha aze kuphiwe imali ukuthi enansi imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo abantu bathi sibayafa ngendlala bese sinxa ukuhola kumbe kusemakhaya bese ukuhola abanye abantu abanye ukuthi hayi abaholi balenkomo kade sizula linanga wonke umuntu lambile akula muntu ivele lenkomo uziyacuba phela bese kukhethwana 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 hayi zani PF sidiniwe ngayo siniwe ngayo even aze kutshintshe nomnanga kwakho ungene omunye kuzofanana futhi same thing haleli lizwe linzima lela ligcina intandane
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo siyawezwa amalunga ayizani PF athi umnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulonyaka kunzima kakhulu 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 okwenzakala isimo sekhaya umnangagwa asiboni ukuthi kukhona ongakutshintsha kukhona ongakwenza izimbabwe ukuthi ube ngcono hayi mabagiye bona kumnandiyo thina sisebunzimeni
Hello Studio 7, ninjani, ninjani. Mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi iDV abangamaNdebele basemathebeleni bathi singasithi iDV babona umnangagwa kangena siyamthanda angena mdala uzukhokhobe okhobele esikhundleni sakho siyamthanda mdala baphelele kahle emkondweni bebona kahle ukuthi umngabe wayenza ini wena basafuna futhi ukuthi umnangagwa wabuse aze ahlale iminyaka efana nakamngabe
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi werumba olodumo uMokis Ncube weqembu lakhe leMokis Connection. UMokis ulamadalede aphezu kwamajumi amabili kodwa uselesikhathi esithile mpela engethulanga idlalade elitsha. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani nawe xoxa lontukwamele isigomo weStudio 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje hayi sizaqalisa. Hayi ningakhathazeki abalandeli hayi sikhona impela.
Amadlalade Ncube usulamangakhe.
Hey, sengikhohliwe ngithemba konapho kubo 28-30 ama albhamu engilawo. Ingoma mpela ezazi ubhedi ngu-Irene.
Irene
sibone lapha ucela uncedo sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa ulutholile yini lolo ncedo njalo ulimani kahle kahle
umlimi mpela ozayo saphoxwa lizulu okwamanje yayi ngangicela uncedo kumajida wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi ibe ngisponse njengomdala asisakwanisa ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela usufile hhawu uma usufile imali eziningi noma ucela uncedo usaphila hhayi akula kodwa-ke hhayi ngiyathelela ngiphela ngamagama
abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani
inamba zami zezima ufona i-0774415886 nxa ufona direct ngezimbabwe WhatsApp iwhatsapp yami ngikhathesi ngisezimbabwe but ngayidawunloda nge-south african number 27 Kodi 73 72 07 615.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngingalahle ithemba kwezikhona vele lo nyaka sazamapela ukuthi abalandeli bakhiphele alingakhathazeki kakhulu
ukuthi ungenzeleni umntwana phezu wethu
much. That's what you went in, Mamma Belasum, but any crazy. That's what you went in, Mamma Belasum, any crazy. That's what you went in, Mamma. 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 That's what you went in, Mamma Belasum, any crazy.
Aye, siyambo akulumo kisi la blanje puma kona poke wekoka lontuka milinko mo. Aye, iskati sisi asafu mla blanje. Lika kutuwa ila vitoku ya lande la. Mwole valise mwe ningenja bulo. Mtumbo stemba yoke pstube. Hila ale. Hivele mpila viki. Hile chuge. Hile chuge.